Sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Siyabonga Blessing Zulu osiphathele indaba ngolimi lwesishona olamukela ngenjabulo ku Studio 7 ngolwesibili mhla ka 27 Mbandula 2022 ngugeno Gumede Saidi. Endabeni zethu namhlanje,
Coca-Cola Foundation ngokuza ibambisane le Save the Children basebekhetha basebecela abantu ukuthi kababuye beregistre befundise imisebenzi yezandla. Thina kulapha esangena khona
abenhlanganiso eye Save the Children besebenzelana labo eCoca-Cola Foundation bathi sebeqinisa indlelo zabo zentuthuko ezabasakhulayo ngokuncedisa eziqintini ezine zeZimbabwe.
Thina njengebandla leCitizens Coalition for Change ethungamelwa ngu-Advocate Nelson Chamisa sesiqalise inhlelo zethu zokubana ke sikhuthaza abatsha ukubana be-register ukuvota. Kathesi sesiqalise amaprogramu anjengokuthi senze imidlalo eyabontanga eyabatsha ukubana ke sikhulume labo ngendaba yokurejista ukuvota.
Inkokheli yamazwe angezansi kwezwekazi le-Afrika iqhubeka ngomkhankaso wayo wokuthi kwesulwe izijeziso zenotho ezetheswa abathile kwele Zimbabwe. Ibandla eliphikisayo le-Citizens Coalition for Change, CCC, lithi lisebenza gadalala labontanga libakhuthaza ukubhalisa ukuvota ekhethweni oluzayo ngo-2023. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Abenhlanganiso eye Save the Children besebenzelana labe Coca-Cola Foundation bathi sebeqinisa inhlelo zabo zentuthuko ezabasakhulayo ngokuncedisa eziqintini ezine zeZimbabwe. Lezi ngezibalisa iBinga, Bidbridge, Matobo leKariba ngokutholisa amanzi ahlanzekileyo. Lokuhlomisa abasakhulayo ngemisebenzi yezandla bebapha le mali yokusungula amabhizimusi. U-Anastasia Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Inkokheli zesiqinti sika Ward 13 eKhezi eMaqina Village leziphatha amandla zesibhedlela seMaphisa District bamukele ngenjabulo izipho zempahla yokuthunga amanzi esibhedlela leyokuncedisa kuhlelo lokufuya inkukhu. Ekhuluma ngesikhathi evula okusemthethweni impompi zamanzi ku-COVID-19 isolation ward eMaphisa District Hospital, umqondisi we-Save the Children eZimbabwe unkosikazi Heather Care uthe uyajabula ngokusebenzisana abakwenza kulesi sibhedlela.
So very happy to have opened this ward with the funding from the Coca-Cola Foundation. It's a water project, so we've improved the plumbing to the isolation ward, which is so important, because if people are in isolation, they will actually have water inside the ward and not have to go outside to fetch their water. And as you know, water is life, so we've done other work here on water and sanitation. We're very happy to have done this project.
Ukhansila ka-Ward 13 eKhezi eMaqina Village, uMnumzana Vincent Ndlovu, ubuke umsebenzi wezandla owenziwa ngabasakhulayo esiqintini sakhe.
Ya, lokhona kumaphisa kuyazama imizamo ukuthi sibone ukuthi kungaba leplani bani engenzakala phakathi ukuthi i-community kayi-cooperated once. Hayi, lapha nje ukudlangulana laba akhona ukudlangulana, hayi i-gender based violence yekhona. Nokunye nje konke okuncane kokutshontsha izinkomo. Yaki inkulu mama, inkulu kakhulu indlala. Yiyo kade zivele sisizwe besizwa yi-Save the Children. Laisingani sithule so sokulo bunzima obukhulu. Ngokhuluma nje kathi kakakhona sikuba la ma-grants akafuneka abantu.
Umkhokheli wabatsha abakuhlelo lokuthunga impahla i-Well Wishers Group, unkosazana Anatonia Moyo, ubonye uhlelo lokufundiswa ngebhizimusi yokuthunga.
Thina sinje njengethimu yona leyi eyama-Wishers siyabonga i-Save the Children ibikhona ihodisa abantu. Thina sasingekho ehlolweni le-Save the Children. Coca-Cola Foundation ngokuza ibambisane le-Save the Children basebekhetha basebecela abantu ukuthi kababuye beregister befundise imisebenzi ezandla. Thina kulapha esangena khona lati ku project sakungena ku business selection kulapho esaba lenhlanhla ngoba sasingakwazi ukuthi sizwa yapi ngoba iserve yayiholisa abanye thina besingekho kuhlelo lona lona.
Isakhamuzi sika Ward 13 umfundisi Freedom Moyo uthi kuyajabulisa ukuthi abasakhulayo balumango sebencedakala ngenhlelo ezinje.
Kuyona bantwana kuyanceda ngomsigabeni ngoba kathi sasisaya izitolo sesithungisa khona apha konke izembatho konke into zabantwana besikolo ama-uniform. Luhle kakhulu siyalubonga okumangalisayo ukuthi aluba liyengeza.
Izakhamizi eziningi eZimbabwe zibhekane lodubo lwamanzi kanye lentuthuko lapho uhulumende asemanyane khona lenhlanganiso ezizimeleyo ngaphansi kweNational Development Strategy 1 ukuze kuqiniswe inhlelo zentuthuko kuzabelo. Ezinye zalezi inhlanganiso yiSave the Children leCoca-Cola Foundation ababika ukuba sebesebenzise inkulungwane ezedlula ikhulu zamadola eMelika $100,000 eziqintini ezine ezweni njalo bathembise ukuba bazaqhubekela phambili ngomsebenzi wokuthuthukisa impilo zabantu besebenzelana lohulumende. Ngimele iStudio 7 ngisematobo ngingu Anastasia Ndlovu.
Ibandla eliphikisayo le-Citizens Coalition for Change, CCC, lithi lisebenza gadalala labontanga libakhuthaza ukubhalisa ukuvota ekhethweni oluzayo ngo-2023. Lithi liyazi ukubana abatsha balokuningi okubavimbayo ukuthi babhalise okugoqela ukungabi lezithupha kanye lokuswela izimota zokuhambisa lapho kubhaliswa khona, ikakhulu abatsha abahlala emaphandleni. Ngakho-ke babhoda emadolobheni kanye lemaphandleni bekhuthaza njalo bencedisa ontanga kulolu hlelo. I-Studio 7 ixoxele umnumzana Gift Ostalo Siziba, umsekeli wesikhulumeli sebandla le-CCC ngalolu daba.
Umongameli Masisi lokho eqinisa inkulumo yakhe ukuthi kwesulo isitheso zenotho ezetheswa abanye abezana PF kanye lamankampani athile. UMasisi unguye olelizwe liqongileyo phezu kwedaba
lokuthi umqondisi intatheli izindaba yethu umqondisi Dube usethulela udaba olungokugcweleyo esehabirweni kweleBotswana mayelana lenkokheli yamazwe angezansi kwele Africa abakhankasela ukuthi kwesulo izitheso zenotho ezetheswa abathile kwele Zimbabwe.
Umongameli Masisi lokho eqinisa inkulumo yakhe ukuthi kwesulo isitheso zenotho ezetheswa abanye abezana PF kanye lamankampani athile. UMasisi unguye olelizwe liqongileyo phezu kwedaba lokwesula kwesitheso zenotho esekhulume ngalo kaningi-ningi lokho wangena embusweni. Waphindile njalo amazwi wakhe la ngesikhathi semhlanganweni we-United Nations General Assembly kwele New York.
In line with the repeated position of our sub-regional body, SADC, I also wish to express solidarity with our northeastern neighbor, Zimbabwe, and call for the removal of unilateral coercive measures targeted at
Nyilandela okuchiwe inhlanganiso yethu yeSADC lami ngithi izijeziso zenotho azesulwe. Noma nje sithemba ukuthi iZimbabwe yilizwe eliqinileyo izijeziso zenotho aziphathisi kugoqela lokuhlukumeza uZulu.
Ukuqhubeka kwesijeziso zenotho akukalethi umahluko kulabo okwakukhandelwa ukuthi zibahlukumeze, kutsho umnumzana Sifa Sithuma, ilunga lekomiti ebumba i-diaspora policing.
Lomnyaka ngowesi 20 iZimbabwe under sanctions, but honestly whether right or wrong, or whether president weBotswana right or wrong, njoba lwe South Africa la bekhuluma the same thing. But kimi ngendlela embona ngayo mbona ngathi la iAmerica isiphelelwe ngumphako ngoba you cannot punish umuntu for 20 years using this kumbucha umuntu ngoswazi olufana nayo for the 20 years and still expect hope for a different result.
Uthi ngabe isiso lezi ziyesulwa noma okwesikhatshana ukuze kubonakale ukuthi kuza kwenzakalani.
Bengabanye nje they should swallow the pride or but no, let's let go of our sanctions. We are giving you maybe relief for a year or and then see what in. Maybe that will work because with or without ama sanctions, what are people on the ground benefiting? Mbona ngathi kakula lutho sibili olubambekayo lapha singathi hayi siyabonga America ngama sanctions nanku sokuzuzakala lokhu lalokhu akula lutho.
Umnumzana Zenzo Moyo ocubungula izombusazwe uthi okhangaselwa ngumasisi kuqondile.
Ngithi mina kuqondile kutheni ama sanctions akhitshwe ngoba lama sanctions sesibonile since 2001 kuze kufike manje ukuthi awasizi ngalutho. Ngezinye indlela ayisikhali esingasebenziyo. Kodwa ama sanctions lawa asesetshenziswe libandla lezanu PF njengesikhali sokuvika bethi bona bayehluleka ukuthuthukisa ilizwe ngenxa yokuthi ilizwe laseZimbabwe lilama sanctions.
Umongameli Masisi uthi amazwe awafaka isiyeso zomnotho kulizwe leZimbabwe awaphathisi umuntu kazana onguye osethwele nzima. Inkokheli yamazwe angezansi kwezikazi leAfrika iSADC ikhanya isivumelene ukuthi izahlabela ingoma yokukhuthaza amazwe angentshonalanga ukuthi esule izeso zenotho azethiza eleZimbabwe kuyo yonke indawo lapho ethola ithuba lokukhuluma ngalolu daba. Ngaphandle kwamongameli Masisi, umongameli Cyril Ramaphosa uyijikele kwinkulumo ayenze lomongameli uJoe Biden eseMelika. Umongameli Felix Tshisekedi weleDRC laye wenze inkuthazo zoyinye lapho isethula umbiko wakhe emhlanganweni omkhulu we-UN General Assembly eNew York ngeviki edluleyo. Amazwe aweSADC athi azaqhubeka ngomkhankaso wokuthi kwesulwe isijeso zomnotho mhlaka 25 Mfumfu. Kulelanga elabekwa le nhlanganiso ukuthi uqhutshwe lo mlayezo. Ngingumqondisi Dube wendaba ze-Studio 7, ngisabron kwele eBotswana.
Sesibuyela njalo kudaba engengabala ngalo olwebandla le-CCC lapho abakhuthaza khona ukuthontanga babhalise ukuvota for umnyaka ka-2023. Sixoxe lomnumzana uGift Ostalos Siziba owebandla le-CCC.
Thina njengebandla le-Citizens Coalition for Change ethungamelwa ngu-Advocate Nelson Chamisa sesiqalise inhlelo zethu zokubana-ke sikhuthaze abatsha ukubana be-register ukuvota. Kathesi sesiqalise amaprogramu anjengokuthi senze imidlalo eyabontanga eyabatsha ukubana-ke sikhulume labo ngendaba yokurejista ukuvota. Okwesibili njalo-ke sesihamba lapho abatholakala khona lapho babekholisa khona ngama-weekend ukubana-ke sikhulume ngendaba yokubana sirejista ukuvota. Okwesithathu sesiqalise indaba ye-messaging esithi i-political messaging yesikhiwa ukubana sifundise abatsha kubana ye lingafuna inguquko, lingafuna imisebenzi, lingafuna ukubana lizwe lilungise, njalo lingabuya kwinhlelo zethu ezinjengamarali lokusapota indaba yenguquko, kodwa ku-sufficient nxa lingabhalisanga ukuvota.
Kungani kuqakatheke kakhulu ukubana babhalise isikhathi sisasekhona?
Abantu abaningi babefuna ukuvota ngaso isikhathi sama-election kodwa bengabhalisanga. So yikho sifundisa abantu kathi sikhuthaza njalo abatsha ngenxa yokubana sibona ngani ilizwe kubana libuye njalo kubana kube le nguquko. Kuqakathekile ukuthi abatsha berejiste ukuvota. Abaningi abalamsebenzi, abaningi baphila nzima. So konke lokhu kuyalungiswa nxa abantu bengabhalisi ukuvota njalo bengavota bevukutela ke inguquko. And kufanele ukubana thina njengabatsha siphume ngokuningi wethu serejista ukuvota. So yiyo inhlelo-ke esizenzayo lezinye eziningi.
Zikhona yini inhlelo elizenzayo labontanga bemaphandleni?
Emaphandleni-ke silenhlelo ezilazo-ke esihamba khona ukubana siyarejista abantu njalo kathi sesikwanisa ukubana sisebenze labanye esebenza labo ukubana sibe le-transport lokuncedisa abantu ukuthi bethole izithuba ukubana berejista ukuvota ngoba abaningi ontanga abalasithupha. So yikho-ke esikwenzayo okunye okuningi ukubana simekeshe ukuthi ontanga bahamba berejista ukuvota.
Umnumzana Gift Ostalos Siziba ngumsekeli wesikhulumeli sebandla le-CCC esixoxe laye esestudio 7 eWashington DC. Kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane, unobhala obona ngobudlelwano beMelika lamanye amazwe omhlaba, u-United States Secretary of State u-Antony Blinken, ubike ukuba sebenelise ukusa uncedo oluphuthamayo olokudla, amatende lemithi kwele Pakistan olubiza izigidi ezingamachumi phose ayisithupha zamadola US 56 million ngemva kokuwelwa kwalelo lizwe ingozi yempophoma zamanzi ngemva kokuna kwezulu lesikhukhula. Umsekeli kamongameli weAmerica u-US Vice President Kamala Harris osekwethekeleni kweleJapan wenelise uhlala phansi ekhulumisana lenhloko kwahulumende yalelo lizwe namhlanje. Lokhu kwenze ngemva kokulanda umngcwabo kaShinzo Abe owake waba yinhloko kahulumende yalelo lizwe obulewe emhlanganweni omkhulu owe-rally ekhankasela ibandla lakhe mhla ka-8 Ntulikazi. ELizimbabwe libhekane lodubo lokusilela kwamandla kagetsi, isimo esibulala amabhizimusi kanye lokuphambanisa ukusebenza kwezibhedlela ezingela ezinye indlela zokuthola ugetsi. Kubika uBathabile Masuku.
Kusukela ngeviki edluleyo, amandla kagetsi acitsha okwamahola phose alitshumi lasitshiyagalombili endaweni ezehlukeneyo elizweni lonke jikelele. Lokhu sokuchiye amabhizimusi, izibhedlela kanye lozulu ethwele amagabha avuzayo. Usomabhizimusi wakobulawayo othengisa inyama, umnumzana Abel Ncube, uthi lokhu sekubabulalela ibhizimusi ngoba inyama isonakala nxa kungela getsi.
Amabhutsha ethu mancane, siyabe silakuthi sigcine izidumbu zenkomo zibe ntathu kumbe zibe mbili, kodwa nxa amagetsi engahamba kutsho ukuthi izidumbu lezi ziyanelisa ukuthi zibonakale zilokhu zingathengwa. Ngakho-ke kuyasenza ukuthi silahlekelwe yimali, imali esiyabe singelayo ukuthi nxa zingabola lezo zidumbu ezimbili ngiyehluleke ukuthi ngihambe ngiyethenga, ngokuthi ngibe sengisiyathenga mbijana mbijana ngiyabe sengisiba lezinye indleko ezokulokhu ngithuthukisela mbijana mbijana inyama. Kodwa-ke nxa ngithenge yabaningi kangaka amagetsi ami ngathenga ngisazi ukuthi ayakwanelisa iviki, ngiyabe ngisazi ukuthi ngizaphutsha kuhle nxa amagetsi esehambile ngalolu hlobo, ukutho ukuthi angisenelisi ukuthi ngiyenze ibhizinisi yami ngendlela okufanele ngenze ngayo.
Isakhamuzi seChabalala unkosikazi Sikhanyele Mlotsho uthi ukusilela kwamandla kagetsi kubafaka ebunzimeni ngoba igasi idula.
Mina amagetsi andihlupha isikhathi esinenxa ngilungiselela abantu abesikolo. Kulokho kuyandihlupha kakhulu sibili. Ngayathi ngisalungiselele ubona amagetsi asehambile. Le gasi awulayo ukuthi ubalungiselele kokuhle. Lokhu kuyandihlukumeza kakhulu kumzali. Ngoba yathi bephenduka babekhayelele wena ukuthi uyabusulungiselele okokuhle. Sugcina la usulinda labo. Kungihlukumeza kakhulu ukuthi umntwana echayise vele esikolo ethole ukuthi akula kudla ngenxa yokuthi amagetsi awakho.
Esinye njalo isakhamuzi sakobulawayo umnumzana Mkhokheli Ndlovu uthi ukucitsha kwamagetsi kuzabangela ukuthi intengo yempahla ikhwele.
Awuhamba kwagetsi kuzo-affecta amabhizinesi kakhulu ngoba wakhangela ama-hours ugetsi ohamba ngawo kecost ukuthi abantu begcine besebenzisa ama-generator sebethenga ifuel, manje konke kuzawenza ukuthi izinto zikhwele ezitolo, so okuya-affecta sibini asonto right ohamba kagetsi.
Ohlaziya ezomnotho umnumzana Arthur Gumbo uthi ukucitsha kwamandla kagetsi kubulala amabhizimusi ngoba elahlekelwa ngabathengi, kodwa indleko zokuqhuba ibhizimusi zikhuphuka.
Kungela magetsi i-challenge ebakhona ukuthi i-production iyaba compromised. I-production ingaba compromised kutsho khona ukuthi kuyaba lama-additional cost, ama-cost awama-generator, ama-cost e-backup power. But the biggest cost is the economy, the loss in the economies of scale. Because nxa lingasaproduci at the level that you are supposed to produce, your cost per unit goes up.
Kusenjalo, edolobheni leMashingo kubikwa ezinye izibhedlela ezingela ezinye indlela zokuthola ugetsi wokuqandisa indlu yokugcina izidumbu. So kusiba lo monakalo ngoba amandla kagetsi ecitsha phose usuku lonke. Imizamo yokuxhumana labe kampani yeZETDC yehlule, kodwa umnumzana George Manyaya okhangele ukudlelana kwekampani yeZETDC wazise umsakazo lo ukuthi isimo lokho esingakaguquki kuleso abasikhiphe embikweni weviki edlulileyo. Uthe njalo bazakwazisa uzulu nxa kungatshintsha. Ikampani epheka amandla kagetsi eZimbabwe Electricity Transmission and Distribution Company yethula umbiko kuviki edluleyo isazisa uzulu ukuthi amandla kagetsi malutshwana, ngakho azabe ecitsha kusukela mhla ka-24 Mpandula. bathi lokhu kubangelwa yikwehla kwesilinganiso samandla kagetsi athengwa kwamanye amazwe kanye lokufa kwemitshina ewange leCaribe lapho okuphekwa khona ugetsi. Ngimele iStudio 7 yikobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Kunjalo nje uZulu weZimbabwe ukhuthaza abenkampani yamandla kagetsi eZimbabwe Electricity Supply Authority ukuba iveze obala ukuthi luzoqhutshwa njani uhlelo lokucitshela abantu ugetsi ngesikhathi ezithile. Linkuthazo yenziwa ngemva kokuba linkampani iveze ukuba izongezelela isikhathi sokucitshela abantu ugetsi emzameni yokulondoloza lawo mandla asesilela kakubi elizweni. UMavis Gama usethulela lolu daba.
Enkampani yamandla kagetsi eyezesa bazise ngokuqinisa uhlelo lwabo lokwabela abantu amandla kagetsi ngokubacitshela ezikhathini ezithile kusukela mhla ka-24 kuyona le inyanga kampandula kusiya phambili. Lokhu bathi kubangelwe zinkinga esezivele ezitishini eziphekwa khona amandla kagetsi eCaribe laseHwange Power Stations kanye lawokuthenga kwamanye amazwe. Kodwa uZulu elizweni uthi akakuzwisise okwenzakalayo ngoba isiyiminyaka eminingi lolu dubo lwaqalayo uhulumende ekhanya engelacebo elikhanyayo lokululungisisa. Unkosazana Patricia Ndlovu isakhamuzi sakobulawayo ngomunye wabathukutheliswa yikusilela kwamandla kagetsi.
Abantu bakithi siyacela lapha sizakhamiza kobulawayo sile nkinga yamagetsi lapha. Amagetsi la ayahamba. Silele sivuka sithola amagetsi engekho. Ilanga lezi zetshona amagetsi engekho. Abantwana behambe ezikolweni bengadlanga. Lezi bephenduke bethola amagetsi engekho. So lapha sibe sicela sizakhamizi ukuthi lisincedise. Khona ngapha emahofisini lolu hlupho olukhona esibhekane la. Siphathise ngalo.
Okugcizelelwe ngumnumzana Bheki Sibanda isakhamuzi seHarare.
Ngoba asisakwazi okwenzakalayo, asilayo ngisho le timetable ukuthi kumbe ngqesi ngaplana kwenzeka ukuthi abantwana behambe bedlile lathi sibe kwazi okokwenza. Ngoba kathesi uyathola ukuthi amagetsi ayahamba ngo-7 ekuseni, uthi kumbe yikho okuzayenzakala kusasa, uvuke kusasa ngo-5 asehambile. Sukuhambe emsebenzini ule ndlala. Siyasebenza njani? Le production iyayehla, so umuntu isebenze engingakaliphesisini. Abezesa kumele bebone ukuthi balungisa into zabo ngendlela ezihlelekileyo. Basinike leyo timetable njalo balandele i-timetable abayifakileyo.
Udubo lokusilela kukagetsi luqale ukuvela njalo ngomnyaka 2019. Ilizwe lipheka amagetsi angaba yisilinganiso sama-megawatts aphansi kwenkulungwane lengxenye 1400 megawatts, kodwa ilizwe lidinga edlula inkulungwane ezimbili 2400 megawatts. EleZimbabwe belivele lithenga amanye amandla kagetsi emazweni angomakhelwane kwele South Africa laseMozambique, kodwa lase South Africa lawo asesilela okwamagama okwenze uMongameli Cyril Ramaphosa aphenduke ekhaya ngesiphangiphangi esekwethekeleleni kwele Melika ngenxa yodubo lolu. Abamanye amankampani sebephila ngokusebenzisa imitshina yamajenereta wona abizayo ukuwasebenzisa, kuthi abanye sebazifakela awabo njalo amanye akhona bewathengisela uhulumende. Asisanelisanga ukuzwa ukuvela kuhulumende njengoba unobhala ogatsha olubona ngezokutholiswa kwamandla kagetsi u-injiniya Dr. Gloria Magombo ubesemhlanganweni waxwayisa lumsakazo ukuba uxhumane lo-Dr. George Manyaya wohlangothi olubona ngezokusebenzisana lenhlangothi ezijiyeneyo ezesa, yena obengakayiphenduli imibuzo ayithunyelweyo lolu daba lulotshwa. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguMavis Gama.
Ingcwethi kwezokulima zixwayisa abalimi ukuthi baqalise ukulungiselela ukulima ngokuphendula amasimu abo, ukufaka umquba kanye lokuthambisa inkomo abazalima ngazo nxa kulesidingo salokho, ukwenzela ukuthi izulu libafice sebelungiselele. Umnumzana Mandla Nkofo Mkomo oyingcwethi kwezokulima uthi lanxa abacubungula ezomkhathi besithi izulu liza kuna ngesilinganiso esisuthisekayo, okudanisayo ukuthi intengo yomquba ingakhuphuka kakhulu ngenxa yempi ephakathi kwele Russia lele Ukraine. Asizwe nechasisa okuningi ngalolu daba kungxoxo ayiqhubele uSithandekile Mhlanga
we-Studio 7.
Kulaba abalimi okuhlanyelwayo khathesi yisisikhathi sokuthi laba bafuna ukuthi befake umqube emasimini, yisona sikhathi sokuthi beqalise ukuthi umqube bewufake emasimini belungiselele ukuthi izulu nxa liqala kumbe liseula behle bebe lokwazi ukuthi bawulimele phansi umqube wakhona. Nxa ngisizwa izolo zikhona indawo ezithole ezimatches 12 millimeters awezulu, ngamanye amagama singathi hayi liyaseula kodwa likaseulisisi ukuthi abantu sebengabophi inkaba. Laba bazalima ngenkomo mbe ngenkabi, laso isikhathi sokuthi bebona ukuthi inkabi zabo abazasebenzisa lo nyaka ziyathanjiswa. Ngiyangibona abanye bezithambisa ngokuzifaka amajogwe mbe bezidonsisa izileyi njalo njalo, ikakhulu emakhaya, ikakhulu amajongosi kumbe abazawasebenzisa lo nyaka. Sisuka ke emasimini wona ngokwawo, kuqakathekile ukuthi ngalesi sikhathi abalimi beqala ukuthi baqoqe inhlanyelo lomvundiso kumbe fertilizer lezinye izinto ezokuncedisa ukulima. Abalima ngamakhube enkomo kulungiswa izikeyi lakho konke ukuthi abantu benelisothi nxa izulu nje liqala bekwanise ukungena emasimini. Kodwa abalimi benanzelela ukuthi lo nyaka i-fertilizer izabe ibiza imali ephezulu kakhulu ngendaba yempi le ese-Ukraine, phakathi kwe-Ukraine lo-Russia. Intengo ye-fertilizer umhlaba wonke jikelele isikhuphuke kakhulu. Ngakho-ke yikho lingizwa ngixwayiso ukuthi abalomquba mhlawumbe yisona lesi sikhathi othi beqakathekise ukuthi bawungenise umquba emasimini. Nxa sesithi sikhangela laba abalezifuyo, iningi labantu kakhulu abalenkomo sesingena esikhathini sokuthi inkomo ezimithiyo sezizaqala ukuwawisa amathole. Ngicizelele lokhu kubalimi ukuthi nxa besitsho abakwaziyo bathi the last two or so months yenkomo emithiyo isikhathi esiqakatheke kakhulu. Siyananzelela ukuthi egangeni lapha kumbe emadlelweni ukudla sokungani sokwehlile. So kufanele ukuthi ungumlimi unanzelele ikakhulu amankomokazi akho ukuthi isimo sawo sinjani. Aloke enonile kumbe ekhanya elungile emzimbeni ukuthi kasoze ebe lohlupho nxa sokuyisikhathi sokuthi azale. Nxa ubona ngani amankomokazi akho asecaka, kuqakathekileke ukuthi watholele kumbe wenzele lokho esithi ngesiNgisi i-production leak ezazincedisa ukuthi inkomo zingawi kakhulu emzimbeni. Sinanzelele futhi laleze bezimunyisa ezilaluke ezimunyisa umnyaka wonke lo esezilamaguqa. Lakho-ke kuqakathekile ukuthi sizincedise ukuthi zingagcini izicuba. So ziyananzelelwa sibili izifuyo. Kube sokusithi laba abalezifuyo ezincane ezifana labombuzi lezimvu, lazo-ke ezinye beziloke zizala kuze kufike kathesi u-August. Kuqakathekile ukuthi sinanzelele ukuthi amazinyane sesondele ukuthi siwaphuhlise, sinanzelele ukuthi aqinile azokwenelisa ukuthi nxa sesiwakhipha konina akhule kuhle sesingena esikhathini sezulu. Ngamafitshane ngibona ngani izinto abantu abangazinanzelela simini isikhathi sokuthenga inhlanyelo, isikhathi somvundiso, lokulungisa amasimu ngokufaka esingathi you know ngumqhuba. Ngiyabona.
Lo ngumnumzana Amandla Nkomo, ingcwethi kwezokulima, obexoxa ecingweni loSithandekile Mhlanga we-Studio 7. Good Life Talk namhlanje kuhlelo The Connection. Sikhangela uhlelo lokukhuthaza abasakhulayo ukuthi babhalise ukuvota kukhetho oluzayo. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu namhlanje olivalelisayo nguGaino Gumede.
Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.